abaku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje Umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni ithi umnumzana ndiweni lokho yinduna yenhlamba yabaloyi ngoba zakho olelungele lokumkhupha esikhundleni njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi ingqabutho yayo ngubani
sina njengemuli yakwenziweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lo befuna ukusitshela ukuthi ngicathile zibulo uvele watshelwa ngubani
vula batsha asebebumbe inhlanganiso ayibiza ngokuthi Tyson wabantu the movement abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngomnumzana Xavier Kasukuwere
ibiza ngokuthi uTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo hayi ubizwe ngabantu ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje
umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongoleza amabhizimusi eDubai zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela khona lo msakazo Umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongula ezamabhizimusi owe Global Business Forum Africa walonyaka eDubai. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Mnangagwa unxuswe ngumongameli walelo lizwe njalo ukhatshwe ngosomabhizimusi. Umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohati nguye osele ephethe isikhundla sikamongameli. Umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni uthi umnumzana ndiweni ulokho yinduna enhlamba abaloyi ngoba kakho olelungelo lokumkhupha esikhundleni njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi izibulo ngubani Induna zeMathebeleland zibikwa zisithi sezikhuphe umnumzana ndiweni esikhundleni ngoba engasilo zibulo kwakufanele lithathe isikhundla sikayise umoyo uChief Khayisa ndiweni Izibulo umnumzana Joram Ndiweni wakhweza lolu daba emthethwandaba isithi lanxa engakhethwanga indodana yakhe yakuqala iyo kwakufanele ithathe intambo lezi Isikhulumeli somdeni wakondiweni umnumzana Wilson Vancinyane Ndiweni usichasisela okuningi ngalolu daba
Okuyikho ukuthi thina njengemuli yakwenziwe sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lo befuna ukusitshela ukuthi ngicathile izibulo uvele watshelwa ngubani yona izibulo lakho niyakwazi ukuthi lizalwa njani hayi wrote the letter mina personal ukhuluma layo lahamba yedlula ku-DA yedlula ku-PA yedlula ku-Chief Council yedlula ku-ofisi ka-Minister for Local Government yayafika ku-President so sengumgabe by then ngo-2014 abakhontestayo babhala yini labo bafaka ibizo labo lahamba na kambe ngikhona bezokukhontesta lamhla sasukhuma lamhla ukuthi lapha kati bona abantu bebhinga laba baqale nini ukuba yindlu yakwenziwe baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenziwe ngifanele ask them can they tell me abashe babuzeni balayini apho abantwana bakabhuti from the first born to the last born ngokulandelana kwabo ngoba kukhanya ngathi basebesazi kakhulu sebesazi ukwedlula thina abanikazi bomuzi so ke I am the father la ngene edotini leyo and angakula into ezatshintsha ishanshaya amangwe endiweni izichief and you will remain the chief.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khona pho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswana ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi
indaba leyana yakhulunywa long back yangena e-high court yafika yafeyila wasala phansi nogogo masuku explained everything mntanami ngawuvela umntanakho wena ngowaziyo ukuthi umntanakho uzalwa ngathi uzalwa mbani so ithumbu ngumama lokho abazama ukukhuluma ngakho isirelevant akusebenzi ngoba umnikazi wabantwana uzigodi masuku esikudiscasileyo sakuqeda sikuqedele ogogo akutshintshi lutho kulezizathu ezenza kube njalo futhi lalela mntanami nxa bondiweni sibiza induna asikhangeli ukuthi ngoba yi-first born kanje ngikuuza umbuzo ukuthi kambe nxa ungazali i-first born yakho ibe yi-down syndrome ejini yesikhothini ungayibeka esikhothini anti sokukhangela ukuthi liyagula kumbe lowo yilokhu lalokhu sokukhangela i-able-bodied person to take up that position mntanami lokho ukuthi bakuthathela ngathi kakusebenzi thina bani kathi bona sebengobani abangafuni ukulalela thina abanikazi babantwana
lisuka lapha lizakwenzani selibhalele yini
thina
kuyahamba
bathe bekhuluma into yabo le mntanami abamtshelanga lutho isandla abakhulumanga lutho laye ubephumile ngekho besala bethatha i-decision yabo lekulileyo up to now akula phephi lilodwa libambileyo yi-hearsay yomlomo abakhuphe amadokhumenti basiniki laleyo ncwadi abakhuluma ngayo kabasiniki siyibona ukuthi yabhalwa nini want to see that later ukuthi yabhalwani bangasitsheliye ngencwadi eyaziwa yibo anti ama-chiefs it abasinikele siyibona usuyayo into yakudala asingasilalela idodi le
uSansa
remains the chief and yinduna bayathanda kabathandi bayafuna kabafuni ngumithi mkhethileyo i-family and ku-family kasidabuka ngaphakathi uJoram abakhuluma ngaye ngo-2014 he was 42 years engakaze afike ekhaya up to now he has never stepped home so kathi bakhuluma ngani bakhuluma ngomuntu uvelakaza vela yadelela ubhuti egula he never stepped home esefile he never came to berise kabuyanga kodwa ifuna singabi sisingqondo ukuthi ule-firstborn i-firstborn ingayingenzanga kuhle yindaba kabani nawuzazi ukuthi i-firstborn do well I don't want to talk much but that is, I think iyangizwa nangikubeka ngali nje
Loke umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wenduna umnumzana Nhlanhla yamangwe Felix Ndiweni sixoxela ekobulawayo ukusenjalo umeli webhinga idalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le MDC uthi mhlawumbe kulesandla sezombusazwe kulolu daba
ngoba uNdiweni usuke waba nguye yedwa induna ekwanisa ukuthi ime ikhulume khona lokho okuyabe kukhulunywa ngabantu ngisitha so-ke izanu kayikuthandi khona lokho so isifiso sethu thina njenge-MDC eMathebeleni North ukuthi ngabe kuyayenzakala ukuthi khona uChief Ndiweni engaphathwa ngendlela etshiyene indlela ephathwa ngayo izinduna zonke kule cala elikhona elisedale eyokuthi uChief uCharumbira kukhona lapho angani khona yena wephula umthetho ngokuhamba ekhankasela iZANU PF ekhuluma ukuthi yena iZANU PF uyayithanda kulezincwadi ezivele ezikhona ezikhuluma ngokuthi abanye basola ngokuthi wangena njani ubuchief bakhe so-ke yindaba kusizoqalisela kuNdiweni kungaqaliselanga kuCharumbira
ye lokhu lingabe likutsho nje ngoba lilwela ilungelo loluntu kumbe ngoba induna uNdiweni yabonakala emhlanganweni we-MDC we-Congress omkhulu njengomuntu olixhasayo
izinduna ziyahamba vele emhlanganweni kuleli lizwe. Bakuqalisi ngonduna uNdiweni ukuya emhlanganweni. Siyazazi izinduna eziningi ezitshona zisemhlanganweni yezanu-PF kuma-Congress abo bayahamba. Izinduna ziyabe zinxusiwe yikukhetha komunye lomunye wezinduna ukuthi ngihambe kumbe ngingayi lapho enxuswe khona ukuthi ubhizi kumbe kakho bhizi. So ke uNdiweni wabuya sibili ku-Congress yethu kodwa ezebuya lami ngangikhona azange ngike ngibone etshaya islogan se-MDC. Kodwa silezinduna ezaziwayo ukuthi zihamba zitshaya islogan zezanu-PF. Yikuthi yini uNdiweni ngowesintwini? So kuyigukura undi yesi-2 yini leyo?
Lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idalela eParliament njalo engowebandla leMDC asenelisanga ukukhuluma lenduna zeMathebelele kanye lezebhinga ezibikwa zisungulelo ludaba. Labacha sebebombe inhlanganiso abayibiza ngokuthi Tyson wabantu the movement abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngumnumzana Xavier Kasukuwere owabaleka eZimbabwe ibutho lihluthuna umbuso ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Umnumzana Kasukuwere walile ukukhuluma ngodaba lolo wathi kumele umsakazi we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ntokozo Msipha oyisikhulumeli senhlanganiso le ekhankasa ebulenjini bokuxhumana obe-Twitter, i-Facebook lezinye inkundla ezithakazelelwa ngabatsha. Ake sizwe umsipha ixoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Amazwi amokuqala abadibene ukuthi sikhangele amazwi kamkhokheli wethu ama-founder of Zimbabwe, father of Zimbabwe, ubaba uJoshua Nkomo. Uthe khona ngamalanga okugcina impisi zaphela athi leli lizwe leZimbabwe ngeke lise abantu abatsha bazaphakama balisindise. Sithe singabatsha sakhangela thina ukuthi umumo welizwe lethu lizwe leZimbabwe kume njani, kuhamba njani, okwenzakala manje singakulungisa kanjani. Sakubona ukuthi hayi sesifikile lesiya sikhathi sakhulunywa ngenkomo ukuthi abantu abatsha sifikile isikhathi sokuthi baphakame balilungise iIsrayelithi. Sithe sikhangele kunjalo singabatsha sathi khona thina nguphi lo mkhokheli ongaba le experience singakufaka kanjalo ngesilungu oseke wasebenza nabantu abatsha, oseke waphakamisa abantu abatsha, oseke wabambanisa abantu abatsha kumbe ngabe emaphandleni, ngabe emaphandleni kumbe ngabe emadolobheni. Waseke wasibambanisa sonke njengabantu abatsha basesi ukuthi hayi khona umkhokheli eseke siyasebenza laye ngojaha wambiza ngokuthi nguSavia Kasukwere. Sasesiqala-ke i-movement thina siyayibiza ngokuthi nguTyson wabantu. Siyibiza ngokuthi nguTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo, hayi ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje. Kodwa sikhangelele ukuthi hayi ilizwe lakithi kubi Dube.
Mhm.
Isimo sakithi asimanga kahle.
Lakwenza nini khonokhu njalo limaningi kanganani? Likhankasa futhi njalo ngaphi? Siyabona ukuthi ingane zani likuTwitter.
Ngiqale ngichaze lapha Dube ukuthi singakuthi ngomkhankaso kodwa ingasihlanganiso yezopolitiki. Ngingakufaka ngesilungu ukuthi we are not a political party but we are a movement. Singayidefina i-movement sithi inhlanganiso yabantu abanenjongo eyodwa.
Lo mnumzana Ntokozo Msipha isikhulumeli senhlanganiso ye-Tyson wabantu the movement ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hove. Namhlanje kuhlelo sixoxa loSabelo Nare oyingcwethi ecubungula ezomnotho. Ikakhulukazi nxa sesixoxisana ngendaba ze-tax. Sixoxa nge-budget esanda ukwethulelwa uZulu ngumphathi ntambo obona ngendaba zemali, uProfessor Mthuli Ncube.
ngiya kwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo sabelo unjani butom?
Ngiyayithi kunjani?
Hayi, thina siphilile ngilethemba njalo lokuthi abalaleli bayaphila, bayathokoza bekuzwa kuradio namhla.
Hayi, siyathokoza lathi ukuthi like besi-interview lapha sikhulume singakhuluma ngendaba ze-budget lezi.
Ngempela. Awusitshela umbono wakho.
I-budget ihlala izenziwa minyaka yonke. I-budget yakwanisa ukuthi ibi-right kumbe inombono omuhle, but i-problem ukuthi wona laba benza i-budget njalo ebudisciplini. Already i-budget uminister useprojekti ukuthi yakhangele ukuthi bayizenze i-deficit more than 4 billion, meaning they are actually expecting to spend more. Actually, budget yakhona ingathi vele akusebenzi ukuthi babhajetha ngoba bayekwazi ukuthi bazaspend more than they budget for. Budget asikhangeli nje ispending, but sikhangeli ukuthi ila manye ama-incentives ewaprovidayo to stimulate economic growth. Singakhangela ila ama-tax measures afakiwe kubudget which are meant to ukuthi asize uzulu. For example, izinto ezingathi ziyasiza uzulu abantu abangabayi-dedicate kuzo, for example, indaba yebhonasi. Ibhonasi engathekiswayo isikwenziwe from i-1,000 to i-5,000.
Uyazi futhi sikhangele imali eyafakelwe eceleni yona elenjongo yokuthuthukisa abatsha elizweni. Ubona ngani kuyimali eyeneleyo na?
I-500 million naleyo ingabi khona eceleni, but ihlupho ukuthi okumele abantu abamele bayithola bayithola yiluhlupho olukhona, ngoba nxabe kukhuluma kuyakhanya ngani kuse ngani ku-easy nje ukuthi hayi mali bonke abantu abafuna ukwenza amabhizinisi bazayithiwa, but i-project yakhona manje ukuthi ifuna uyithola imali yakhona bayofuna into eziningi kakhulu. So usubona ukuthi ekugcineni vele abamele bayithole bakhila bengayitholanga. Ngoba le ndaba ze-corruption into ezisiphayo ukuthi abatsha batholi imali njela lezokuya kuthiwa bazayithola.
Sizwe uProfessor Mthuli Ncube exoxa nge-youth employment tax credit. Usitshele okuningi ngalokho njalo ukuthi kusebenza njani.
Right, indaba ye-youth bathi youth employment tax credit le uthi njengohulumende bazama ukuthi amakhampani amaningi akhathi abaleminyaka 30 zisehla phansi. So but into ekhona ukuthi kulama-conditions amaningi ukuthi i-credit le uyithole. Okwakuqala ikhampani yakhona kumele ijenerate imali ezila 1 million yezdollars. So ungakhangela amakhampani amaningi in terms of US dollar terms ayo malutshwane abe-generate more than that. And singakhangela futhi i-credit le uthiwa kumele iya-apply nxa zona abatsha employ umuntu omutsha 30 years or below. And kumele uyintlile for at least umnyaka wonke ukuthi uyithole i-credit yakhona. And singakhangela i-credit yakhona is only 60,000 zero dollars. So ungakhangela i-practicality of it vele akula implication lokhu akusebenzi.
Ubona ngani i-tax credit le izanikeza amankampani lawa amakhulu intshukuntshu okuthi babone ngani kuqakathekile ukuqatsha abantu abasakhulayo na?
Hhayi, mina ngibone kunjalo ngoba imali yakho encane kakhulu and kuthiwa izaqala ukusebenza mhla ka-1 January 2020 and ukhangela ngendlela into ezikhwela ngayo inflation vele izimali engasancedile.
Hhayi, siyakuzwa sabelo, ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle bhuti. Ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Siyabonga.
Thokozo muhle zimbapo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Asihlanganeli kuhlelo The Connection ngolwesibili lapho sixoxa ngendaba ze-youth representation kuhulumende. Ifisa ukuzwa kini zulukandaba ukuthi libona ngani kuqakathekile na ukuthi abatsha babe yingxenye yabantu abaxoxisana lohulumende. Nxa sixoxisana ngendaba ezomnotho, ezombusazwe kanye lezinye inhlelo ezingathuthukisa ontanga. Abafisa ukungena kuhlelo lakho sikhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwanelokwa namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Luyalandela ke uhlelo lwamasiko.
Sengana masiva wenzi wemandla lo baba mkhulu babe lo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngolunye udaba olusinda kakhulu lapha udaba lokuthi ke induna uchief Nhlanhla Yamangwe Ndiweni kungani sebefuna ukusuka esikhundleni sakhe lokhu ke kwenziwa yiprovincial council yamathebeleni north kwenye wazani mabotile lapa baati ke undweni soko mela suge skundleni sake. Ngasika ngelisekelo sombuso welizwe section 283 uyachuti abumuntu o induna angasuge skundleni nga kukuti I provincial assembly inga vota. Njalo loku beso kukandiswa ke National Council of Chiefs eza kutata ke ikunike umpati ntambo obona ngezinduna lukunyo kuchene. Lapa ke ngilobaba umngondobanzi Makonya ingweti kweza masiko esintu. Pao Makonya sewamuge la kuchelo.
Ngiyabonga fukatube.
Uyaluzwa udaba lapha luyabamba onungathi ngodaba lo
udaba ngiyaluzwa sibili for Mthembu kodwa ke into engingayicho ngakhona kwesikuzwayo ukuthi kumele ukuthi kwazakale kuphume kube sigcikeni kuye wonke umuntu ongabe ethandabuza ngobuduna bukaNhlanhla Yamangwe Ndiweni ukuthi khona ukuba induna indluka ichichiba elone elenhlambane okuyilona elobuduna bakokhayisa asobuduna obabekwa yikhansili kahulumende wezano ubuduna babo yibuduna abalabo iZimbabwe ingakabi khona yibuduna abalabo ngesikhathi senkosi yohlanga ngikhuluma ngenduna okwazakalayo ngitsho langaphi komhlaba ukuthi akusinduna ebekwe ngumgabe kumbe induna ebekwe ngumnangagwa akusinduna kaMike Moyo yinduna yemvelaphi yinduna yesiko lwesintu ngalelo ke akekho umuntu olelungelo lokuthi angakhipha induna uNdiweni esikhundleni sobuduna bekhiba lenhlambane akekho mfowethu munye kuphela zwi umuntu ongethula uNdiweni ubuduna bekhiba lenhlambane
ongamkhipha vele esikhundleni mbani
okwakuqala inkosi yohlanga inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ngoba izinduna zakithi esintwini izinduna zenkosi nguye umuntu ongamkhipha esikhundleni sobuduna okwesibili engakhithwa esikhundleni sobuduna yindlu yakoNdiweni yona le yakokhayisa eyiyona elobuduna benhlambane nxa umdeni wakoNdiweni ungavumelani ukuthi hayi induna uNhlanhla Yamangwe ngezizathu ezithile thina njengomdeni kaNdiweni sesibeke isinqumo sokuthi uNhlanhla Yamangwe akaseyiyona nduna kodwa ke ozathatha ubuduna bekhiba lethu nangu besisho bebamba bekhomba omunye umntwana wendlu yonale yakokhayisa kaTambo okahulumende lokhu ukuthi kungathi uNdiweni sengakhitshwa esikhundleni ekhitshwa zinduna zebhinga ezingu-18 ngoba zisazi ukuthi zigabhela ezinye induna zeMartin Wolf ukuthi ungazihlanganisa kazifiki kunani lenduna zebhinga yikuxhwala lokhu kuxhwala sibili akufuzanga ukuthi sikwekele okuyinto lokhu kusenzakala ngoba yikusidelela kodwa siyakwazi ukuthi induna zebhinga mdabu kwazo zingu-4 eziningi lezi zinduna zikamgabe lezi ezingu-14 lezi
yeinduna
zafakwa ngumgabe
yepho manje kumele kwenziweni ngamafutshane sibili kakhulu baba Makhoni
okukhona nje ukuthi amahlaba ezulu ngabe kwazi ukuthi uNhlanhla Yamangwe Ndiweni nguye induna yenhlambane nxa kusitsho ukuthi abantu sokumele ukuthi siye ngobuningi bethu siye mvikela uNhlanhla Yamangwe ebuxhwaleni nebugebengeni lobu obenziwa ngomunye umuntu ohlezi yathi khwampani emathebeleni njengomuntu wempumalanga kodwa bezawudala kumele ukuthi into yakhona siyithwale emahlombe siye mvikela uNhlanhla Yamangwe ubuduna lobana ngoba enhlambane asobuduna bebhinga yibuduna benhlambane lobuya
siyamuzwa lapha ke ubaba uMqondobanzi Magonya uyincwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu ke baba Magonya ungadinelwa kusasa ba
hayi kulungile tu
hayi ke kwalamhla sima lapha ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo woluva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilayo
siyabonga Gibbs luyalandela uhlelo lwezokholo
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani njalo ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna ukuba sikhangele ku-Isaiah. Ngambala lapho ku-Isaiah chapter 6 uthi yena iverse ka-8 uthi ngase ngisizwa ilizwi lenkosi lisithi, ngizathuma bani, ngubani ozasiyela na? Ngase ngisithi, ngilapha, thuma mina. Abantu abaningi bacabanga ukuthi nxa uNkulunkulu efuna ukuthi ulutho lwenziwe lapha emhlabeni uyazenzela, kumbe engxenye kuleyini indlela eyisimanga uNkulunkulu ayenzayo ukuze lolu lutho lufezeke. Kodwa bengifuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi baningi abalaleli ababizwe nguNkulunkulu ukuthi bemsebenzele, bemenzele olunye ulutho, kodwa engxenye awunanzelele, engxenye awukubona. Ngiyakhumbula leli jahe elalinguSamuyeli lisethempeleni, uNkulunkulu elibiza ngephimbo elibizela umsebenzi wakhe ukuba emenze abe ngumprofethi. Kodwa yena wacabanga ukuthi engxenye ubizwa ngumprofethi omunye omdala owayekhona apha ethempeleni, kanti kwakunguThixo. Baningi abantu abanjalo uNkulunkulu ababizayo emsebenzini wakhe, kodwa babengananzeleli ukuthi uyababiza. Sihlangana lapha lo-Isaiah esithi wezwa uNkulunkulu ememeza ngephimbo elikhulu esithi, yena ngubani ozasihambela, ngubani esizamthuma, ngubani ozakwenza lokhu esifisa ukuthi kwenzakale emhlabeni, akusebenze kuze kuyefezeka. Manje lelo phimbo likaNkulunkulu u-Isaiah alizwayo lakathesa uNkulunkulu lokhu elombuzo nalowo ukuthi ngubani ongaphuma ayensebenzela, angenzela umsebenzi emfuna wenzakala emhlabeni. Baningi abantu kathesa abamelela ukuthunyayezwa, uNkulunkulu uyamemeza udinga abathumayeli. Baningi kathesa intandane ezikhona ezidinga umuntu ongazikhulisa, ngakho ilizwi likaNkulunkulu liyamemeza lithi ngubani ongahamba ayesebenza lathi. Manje into emnandi, nxa ubizwe nguNkulunkulu awusebenzeli wedwa, uNkulunkulu uhamba lawe. Yikho uJesu wakhuluma wathi isivuno sinengi kodwa abavuni balutshwana. Kutsho ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu lezidingo lezinto okumele zenzakale emhlabeni, kodwa balutshwana abantu abazimisele ukuthi baphume bayekwenza lokho uNkulunkulu afuna ukuthi kwenziwe. Ngikhuluma kanje kulabantu abaningi abafelokazi, kudingakala umuntu ongaba lentshumayelo kibo. Ngakho-ke iphimbo likaNkulunkulu likhona namhlanje, lokhu libiza njalo uyadinga konke emhlabeni. Abanye bethu abantwana beZimbabwe sebasuka baseGoli, lindalele ngqo seGoli engxenye, abanye base-UK, konke izindawo lezo kizo zona. UNkulunkulu udinga umuntu ongamsebenzela athumayeze izwi lakhe kwabanye abantu. Ngifuna ukuthi uzibuze wena ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni. Abanye babizelwe ukuthumayela ebulenjini, abanye babizelwe ukuthumayela njengalokho engikwenzayo kuma-radio, abanye kuma-television, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuba umfundisi, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuncedisa abafundisi. Uba kwazi njani ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni? Kuyini okutshona kukuhlupha enhliziyweni uyakusiza ukuthi linto kumele ngiyilungisise? Engxenye yilubizo lwakho.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, namhlanje ngiyathandazela wonke umuntu ombizayo ozwela intshumayelo ukuba uNkulunkulu aphakame lapha khona, kungabi lovalo kodwa kube lentokozo, aqalise ukusebenzelana lawo. Sithandazela abagulayo, baphilise ngegama likaJesu. Sibongile uNkulunkulu, senzele kahle kuliviki elandelayo ngegama likaJesu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli. Kwezemidlalo lamhlanje, FC Platinum 0 iHighlanders 0, iBulawayo Chiefs idliwe ke 0 iManica Diamond eke le 1, iChicken Inn 1 iWange 1. olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.